Mnumzana Chikwinya olilunga lephalamende njalo elimela imbizo uqhube umhlangano lo wobulawayo namhla wokudinga usekelo kumthetho lo afuna ukuwethula ephalamende ezimele yedwa okuthiwa yi-private members bill. Uchikwinya uthi umthetho lo ujonge ukuletha amalungelo okuhanjiswa kwembiko kanye lamalungelo entathelo okuqhuba umsebenzi wazo kungela kukhahlamezwa kumbe ukubotshwa. Uthi lanxa kungaba lohlupho ukuthi umthetho lo udlule kuSenate, ukhangelele ukuthola usekelo kulabo asebenzelana labo kudaleli laphansi lephalamende i-House of Assembly.
Parliamentarians have been able to express their individual views, but by and large we are weak into supporting certain political party positions. So my fear is that at the upper house, that is where whipping is mostly effective, because the majority of members in the upper house are appointed governors, chiefs, and other MPs who lost seats and then they were accommodated.
Igqwetha lenhlanganiso ye-Entertainment Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe, unkosikazi Jacqueline Chikakano, uthi bayakhathazeka ngokuhlanganiswa kwamalungelo e-Entertainment Media Freedom kanye lokuphathwa kwezokuhanjiswa kwembiko i-media regulation ngaphansi komthetho owodwa. Uthi bakhangelele ukuthi lokhu kwehlukaniswe njalo kuphungulwe amandla lokhu enikwa ikhomishini ye-Zimbabwe Media Commission okwenqabela ukuhanjiswa kwembiko okungaphazanyiswayo. Ekhuluma emhlanganweni munye, umqondisi we-HarperCollins Trust uMnumzana Dumisani Nkomo uthi lanxa besamukela imizamo kaChikwinya ukuguqula imithetho engaqondanga, babona ngani isikhathi sokwenza lokho asisekho njengoba idale lephalamende selisalelwe izinyanga ezimbalwa nje kungakaphathwa ukhetho umongameli welizwe athi lukhona ngombimbitho ngomnyaka ozayo. Uthi lokhu kwenza bathandabuze ukuthi uzaphumelela na imizamo yokukhipha umthetho we-IPA ngoba kungavamanga ukuthi idale lephalamende livumelane imithetho ngesikhatshana nje.
Kodwa mina embona zana okuzahlupha ukuthi iParliament isisalelwe 5 months ukuthi iphile. Angiboni ukuthi nge 5 months umthetho lo uzadlula kuParliament. Angazi ukuthi nge 5 months lezilandelayo iprivate members bill izaba la kwesibili ukuthi idlule eParliament, iqale idlule kulowa house iye ku upper house ekuxoxiswane iphindisane ngo president.
UChikwinya uphatheke emhlanganweni efanayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe lapho adinga imibono yentatheli lenhlanganiso ezizimeleyo ngalumthetho we-Media Freedom and Transparency Bill. Umhlangano wakobulawayo ngowesibili kulandela ofanayo oqhutshwe eHarare ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Spanda.